Omele ilizwe leRwanda kweleZimbabwe uthi kumele abantu bahlalisane ngokuthula langothando ukwenzela ukuthi ibutho lingagangathi uZulu njengalokhu kwenzakala elizweni lakhe. Ilizwe leRwanda lifikisa iminyaka engamajumi amabili lanhlanu 25 kusasa kulandela ukubulawa kwamaTutsis ngamaHutus. Umnumzana James Musoni wethule lokhu eHarare izolo ngesikhathi kuthanyelwa emigoqweni edolobheni leli iziphathamandla zekhansili lezikahulumende labadabuka kwamanye amazwe.
What we learned is that as a people and as a country, you need unity.
Esakufundayo yikuthi kumele abantu basebenze ndawonye, bathandane. Okuqakathekileyo yikuthi abantu bamanyane. Ngiyakwazi ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe uyazama ukuthi lokhu kwenziwe.
And at the same time, when you identify your needs and work together.
Kwabulawa abantu kwele Rwanda ngoba kwakule nzondano emangalisayo. Abantu babe ngathembana.
They realized because of a long term hatred that was cultivated within Rwandans.
Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi uhulumende ahlole isizwe akwenzayo njalo abakhulumende babuze kahle.
Wabulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 ngomnyaka ka-1994 kubangwa ubuhlobo obabusenza ukuthi amaTutsis engadlelani kahle lamaHutus. Wele Zimbabwe kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 libutho leGuguraundi emathebeleleni lenkabazwe ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu abanjengomnumzana Roma Nyathi owalwa impi yenkululeko uthi uhulumende kumele axolise ngombhuqazwe weGuguraundi.
Kumele bavume ukuthi kwababulala abantu. Nxa sebevumileke is when actually sokungabona ukuthi kunga uyaphambili njani. Ngonamthi sevumile icala lakhe ungadinga indlela ibona no ingakhulumisana uthi hayi ngomunye wami nomuntu uhlawule. Ukuhlawula kwakhona ngaley'ndlela eziningi. Ungahlawula ngoba lesi sikhathi ukuthi abantu kwa-retard i-development during that time. Awuzange u-retard i-development i-region kuphela, kwa-retard i-development yabantu ababulawulayo ihlobo zawo. Yikho ukubona kwami lokuthi abaqale bavume. Nxa sebevumile sesiya phambili. Xa wonile uyabuya wena ngwakho, angizange ngidinge mina. Uyabuya wena ngwakho, kodwa ngifuna uxolisa. Uxolise wenzeni, ngenze 1, 2, 3, 4. Uyabuya wena ngwakho. Sebamelele ukuthi babuye bathi ukuthi bonini.
Ngambe kungaba lokuthula na kwele Zimbabwe okungenza ukuthi uhulumende engabulali abantu mahlayana. Umnumzana Clement Moyo olela ilungelo loluntu uthi kaboni umongameli Emmerson Mnangagwa ekhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-MDC lamanye aphikisayo ukwenzela ukuthi abantu bakhumisane umlotha.
Angithemba ukuthi laba bantu kulokuhlangana okungenzakala. Enye into esuke incedise lokho yokuthi amazwe la asihanqileyo awangakithi ngapha akhaya lawo kawazihluphi adinga ubudlelwana loMnangagwa endaweni yokuthi balungisise i-political platform yeZimbabwe. So angiboni kungalungiswa. Bona bodwa uMnangagwa abalasifiso sokulungisa lokhu ngoba uyakhumbula ukuthi nge-unit government babevele bengafuni ukuthi labana abantu babalandele into abayifunayo besithi barongo begijima mele kubakhupha amasinyane ukuze kubabuyele ngoba iziga zabo ziningi phela ngemuva ngale akuqondanga kubolile. So abanasifiso sokuthi kulungiswe izinto kungena uhulumende lwedemokrasi ngoba kuzacubungula izinto eziningi ezenzakalayo. Ngibona ngathi inkinga ikhona lapho ukuthi okulungileyo kuhlupha bona.
Manje kuyaphetha ngani khonokho?
Sibili mina Dube, mina into engiyibonayo kwele Zimbabwe ukuthi izanwa ingazake ikhutshwe embusweni loba sokuthela. Kumbe ingavumela idemokrasi kube lula kangako nje kuvote nje kakuhle sibisibili kule kuthula ngendlela eqondileyo sifisa wonke uZulu bese beluza i-power. Lokhu abakufisi ngitho emoyeni yabo akuvela ngokufuna kwabo akungeke kwasakwenzakala. Ingabomo uyakwazi ukuthi nxa ngaye ngakhulumisana loChamisa alungisa ama-reforms ngendlela okufuneka ngayo. Ayikona ukukhuluma ngokuthi sifuna ukuwalungisa, awalungise ngendlela okufuneka ngayo. Uyakwazi into ziyalunga. but angalungisa ama reforms lana sevuli khonkopi sebemthathela umbuso lokho ngakufisi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF uthi ukukhumisana umlotha lokulungisa ezombusazwe ezihluphayo kwele Zimbabwe kungenziwa nxa abantu abanjengomnumzana Jamisa bengavuma ukuthi banqotshwa ngumnangagwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo.
Wonke umuntu usethwele nzima udlalala uklubhu ngenxa yokuthi kona ubaba uJamisa uyehluleke ukuthi azithokade hayi okusalayo iZimbabwe kayiye phambili. So mina nxa ngikhayele kufuture as long as elonke banjengomoya wona lowo akusho ukuthi kona sizatholala uklubhu sibili, kodwa mina ngiyakwazi ubana uNkulunkulu kadakwi kalali kaphosisi angiboni lona uzavumela ubana iZimbabwe ife ibhidlike. Ngiyakwazi ubana one day sizathola impendulo, sizathola ububelo, i-solution ikhona. Kodwa unfortunately ibuye sesithole nzima kakhulu.
Bona bodwa sibili bangadonsana bengene endlini bahlale phansi badle bonke banathi tiye ndawonye bakhulume ngodaba lolu bengatshelwanga ngumuntu ukuthi kumele bekwenze kolokho.
Yikho vele kumele kwenzakale ngoba singabantwana beZimbabwe sonke, silobuhlobo sonke. Akula sizathu esingayala ukubana abantu behlale phansi bekhulumisane. Mina nginje engikhulumayo la ubaba uThembisa lona ngimazi njengalapha lalapha duzane sibili. Ngumuntu oseke wangena emotini yami wahlala esitulweni eceleni kwami sakudriver sibabili, so kungelo omunye umuntu sikhulumisana sixoxisana besinathi tiye sonke besidlishwala sonke ngisedalela ephalamenti. So akula nto eyehlulayo ukubana sihlale phansi sikhulumisane, sikhulumisane imlotha iZimbabwe ibe lengqubela phambili.
Umnangagwa wethulela uZulu umthetho we-National Peace and Reconciliation Commission Act okhangelelwe ukuthi uzathoba izilonda zalabo ababulawelwa izihlobo zabo ngesikhathi sekukhulahundi langesikhathi kusenziwa ukhetho selokhu ilizwe lathola uzibuse, kodwa abaningi bayathandabuza ukuthi lokhu kuzanceda.